imali zeschool fees angkhona ziyashota ezindaweni ezijakeneyo. Imali vele enangwayo elizweni kayikho. Izisebenzi eziningi aziholanga kususela ngekhefu lekhisimusi kuze kube lakathesi. Phinde kube njalo izikolo sezivuliwe, abantwana besikolo sekumele begqibele emakholejini, begqibele ezikolo ezijakeneyo bengelangitsho le mali. So lokhu kuba nzima ebantwaneni ukuthi kambe bengafunda kanjani bengabhadali inhlawulo zesikolo. Ababalisi nanko sisizwa njalo ihungahunga lokuthi kule ghost law bekhonona ngeholo labo. So kuba yinto enzima kakhulu ebantwaneni ukuthi kambe bengafunda kanjani, kambe imfundo yabo, kambe elakusasa labo limingaphi. Yinto engaziwayo ukuthi kahle kahle siyangaphi njengesizwe. Sikhangele kakhulu ukuthi yebo nampa uZulu eZimbabwe omutha lo onguye okumele ekhokhele iZimbabwe eyakusasa. Nxa engasatholanga mfundo kune kube nzima ukuthi isizwe eseZimbabwe singaqhubekela kanjani. Elakusasa alithembisi.
Siyazi ulenhlanganiso ehlawulela abantwana ama fees esecondary lase primary ngobunzima bemali obukhona lenelisile na ukuba ahlawulela.
Njoba lisazi inhlanganiso yethu ibhadalela abantwana abalutshwana, siyafinyelela ukuthi sithole imali ukuthi sibhadale, senelise ukubhadalela abantwana abathe kaca, but ngokuswelakala kwemali sisuka sibe lobunzima obuthize. Bengwele bengisebhinga kuzinsuku ezidluleyo, ngakutshela ukuthi abantu ebengisiza bengifonela besithi Nomzana Mleya, lo mntwana wami oqeda i-grade 7 umele uye form 1, ndinganceda. Ngingathi ngithole amakhozi angeke ngiwabale.